sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngesonto mhla ka 24 Mbimbitho 2019. Igama lami ngu Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abahlala duzane ledamu elikhulu eMalengaland baziswa ukuthi basuke emizini yabo ngesiphangiphangi.
Abantu unqabule indlela yokuba basuswe, abasuswe sibili ngoba bangapha ikhona lokugalula, bayafa abaningi futhi ngoba amanzi akhona maningi azabe elamandla.
Abafundisi balungiselela ukuya eManikaland lapho kulabantu abaningi ababulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai.
Okuqakathekileyo kathesi yibo bayancedwa, banikwa ukudla, impahla lakho konke. Kodwa udubo olukhulu ngolokuthi abantu basele bethukile, bakhithibele.
Iqembu le-Warriors selingene kumncintiswano wama-finals kugezo ye-Africa Cup of Nations.
Bekumele ukuthi ngabe yigrupu abavela bacedelana ngayo kudala okokuthi namhlanje bese kumele ukubona sibe sesifaka abafana abancane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi bonke abantu abahlala duzane ledamu leManyera esiqindini seVumba esabalweni seManikaland sokumele basuke ngesiphangiphangi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi abantu abaningi bangagalula bengekela ukusuka kuleyo ndawo ngoba usubuthakathaka umduli wedamu leli okungenza ukuthi ubhidlike. Uhulumende wethule umbiko lo ngesikhathi esithi kulabantu abalikhulu lamajumi amahlanu lane 154 ababulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Kodwa inkampani ezethula izindaba ezigoqela iBritish Broadcasting Corporation leReuters zibika ukuthi kulabantu abangamakhulu amabili lamajumi phose ayisithupha 259 ababulewe lizulu leli. Kubikwa ukuthi abafika phose amakhulu amabili 187 kababonakali, kuthi njalo abangamajumi amathathu lasithupha 136 bagonjolozelwe ngamanzi. Unkosazana Roslyn Mkandla osebenza esabelweni lesi uthi abantu abahlala duzane leManyera Dam kumele balandele okukhulunywa nguhulumende ngoba bangabulawa ngamanzi nxa umduli wedamu leli ungabhidlika.
Abantu unqabule indlela yokuba basuswe, abasuswe sibili ngoba bangafa ikhona lokugalula, bayafa abaningi futhi ngoba amanzi akhona maningi azabe elamandla ephuma kulowo mduli. So uhulumende uyazama njalo ukuthi abantu basuswe endaweni zonezo.
Ye, nxa sesikhangele sibili kwethusa kanganani khonokunxasa ukuzwa njengoba lawo wabona izulu leli lithululeka sibili.
Kuyethusa sibili emntini ophilayo obonayo okwenzakeleyo phambilini. So khathesi I think nxa bengezwa limeseji yokuthi idamu lizadubuka, ngithemba bangasuka ngenyawo khonale lapho idamu elikhona besize emadorobheni endaweni engani phezulu ukuthi baphephe. Kuyesabeka sibili, abantu abasahlalisekanga.
Kulabantu abathi kumele abantu bekhulekelwe sibili eMtare, kambe umthandazo kumele ubanjwe kanganani khonapho?
Umthandazo uqakathekile vele, kumele kube yimpilo yakhona, ube yinto yokuqala emntwini wonke nsuku zonke. Siphile ngawo shiwa lokhu isimo lesi size sidlule, ngoba hayi ukuthi siziphilele nje akusakwaniseki. So kumele siphile ngomthandazo.
Ebantwini uzangena nini khonapho eMtare?
Abantu mina ngizababona ngolwesithathu.
Yabe libanceda sibili ikakhulu abalimi lapho?
Ye, kakhulu abalimi, sibanika ama-fertilizer ngoba hayi izilimo eziningi zihambile sibili lamanzi, kulele phansi emanzini akufela lutho. Sokufanana nje lokuthi akwenzakalanga lutho, amanye amaplaza agebhekile indongo ezisabekayo.
Ubona ngazani kuyalungiseka sibili mamkhadla?
Okulutshwana kwakhona kungalungiseka, kodwa okuningi hhayi kuzathatha sibili isikhathi. Kumbe umnyaka luzaphela kungakalungiseki. Ngokuphathiswa yinkosi sibone ngani kuzalungiseka, kodwa ngemva kwesikhathi eside.
Kusenjalo abafundisi balungiselela ukuyaduduza abantu abaningi okumangalisayo abakhathazekileyo. bathi kumele abantu labo bathotshwe inhliziyo zabo ngemithandazo langokuxoxa labo. Umfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church uthi kuqakathekile kakhulu ukukhuluma labahluphekileyo eManicaland abalezihlobo labangani ezibulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai.
Okuqakathekileyo kathesi yibo bayancedwa, bayanikwa ukudla, impahla lakho konke. Kodwa udibo olukhulu olokuthi abantu basele bethukile, bathithibele, bafuna uncedo ukuthi bese kungenwa kuhlalwe phansi labo, bakhulunywe labo. Engathi mina i-counseling yesifunakalayo, ngoba nxa bengakhulunywanga labo babokunika uncedo kuphela, bayahlala inhliziyo zabo vele bebambele uvalo ethanjeni, ngoba ifiye wesaba kuyabe kuphakathi kwabo. So mele ukhishwe kwesaba lokwa, bakhulunywe labo kuhle kuhle, bangenzi okwethuselwa, kodwa bangcengwe ukuthi bavule izinhliziyo zabo.
Pho okumele akwenze khonokho baba Mtenda ngubani?
Kumele sikwenze sonke eZimbabwe, ikakhulu mina engibonayo, ikakhulu thina abamabandla abafundisi, abashumayeli, abakhokheli, kodwa hatshi umuntu wonke, those labo abalolwazi nge-counseling. Ngoba ungakhangela lapha abantu laba, ye bafuna i-professional counselors, kodwa at the same time into abayifuna kakhulu yikubuhlishwa kwemoya yabo. So they need that spiritual counseling as well.
Singathi-ke nxa sesikhangele abafundisi abaningi bangakwenza lokhu, lina liyacabanga ukuthi liye khona ngale yini eChimanimani, liyenceda yini baba Mtete?
Siyalungisa ukubana sibili abantu baye khona ngale, kodwa udubo oselikhona abanye sebekhathela indaba le kwindaba zepolitics, okuthi abantu bazihambele bekhululekile. Sokunzima ngoba wonke umuntu ufuna ukuthi azalane ukuthi bekhona kulokhu, bekhona kulokhu. Kodwa thina njengabafundisi qinisa elipheleleyo, siyalungisa ukubana sihambe siyekuba labantu laba. Amaxuku anjengeZimbabwe Council of Churches Council, o-Evangelical Fellowship Zimbabwe, amaxuku la labo Judah Caesar, ama-church bodies lawa, kumele sibili bahlale phansi. Kodwa engikuzileyo ukuthi hhayi bayaqoqana, bayaqoqana sibili ukubana ngethemba kuza kuba lo mhlangano ngingaphambanisi kusasa ngomvulo ukubona ukuthi kungahlelwa njani njalo kungahanjwa njani ukuthi kuyefikwa khona ngale. Kukhiphe ezomangazwe phakathi, ibe indaba yokuyohlangana nabantu abaphakathi kodubo, abantu abaphakathi kokwesaba, abantu abaphakathi sebesusiwe esimeni sabo abeyiso khona. Kumele bayibiselwa esimeni leso. Ilizwi likaNkulunkulu yilo eliphezulu ngakho konke, liqakathekileyo kwakhathesi. Ukudla bayaphiwa, impahla bayaphiwa, imigqoqo yayenziwa, izindlu bayakhelwa, kodwa kuyafunakala ukuthi ilizwi leNkosi lifike khonaphana, lithobe izinhliziyo lezana.
Lo ngumfundisi Josias Mutenda we-Methodist Church, sixoxelaye eseBhinga. Kusenjalo kubikwa ukuthi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele Melika izolo baqoqe inkulungwane phose ezifika isithupha $6,000 yokunceda abantu abehlelwe yingozi yesiphepho se-Cyclone Idai esabelweni seManicaland.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje soke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wawusenziwe mandla,
ngelo baba mkhulu babelobola.
Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe njalo lo Apostle Midian Dube lapha sike sikhuluma ngokwenzakala enkonzweni zokholo lwesiKristu kanye lezamasiko esintu. Lapha-ke ngilonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe oyingcwethi kwezamasiko esintu njalo lo Apostle Midian Dube ukhona ngale-ke ele Johannesburg.
Ma kuyikuthi emadlozini kulo mvuzo yamakhosi, njengoba uJoshua wathi yena kuJoshua 24 nxa libona unkulunkulu base-ejipti beyibabamele bakhonze, khonzani bona. Nxa libona unkulunkulu basekhenani beyibabamele bakhonze, khonzani bona. Kodwa mina le ndlu yami ngizamkhonza unkulunkulu ophilayo.
Siyamuzwa sibili ubaba uyakhuluma umfundisi lapha, kodwa kulalolo udaba njalo ukuthi bakhona phela sebevuswa, uzekuthiwa ubani uvukile. Anti siyabona okwenzakala kathesi kule-South Africa kompana, kangazani kwakungumfejafeja nje kuphongwenziwa. So khonokho yikho kukukhuphayo kakhulu yini maphephe ngamafitshane mama?
Mina vele yikho kungikhubayo baba uDube, and enye into engifisa ukuthi ama-Christians abeyazi. Ama-Christians bathiwa ngama-Christians after Jesus Christ, angithi uJesu kasonkulunkulu. Abantu ababekwazi khona lokho kulomehluko into lezi zongu-2. uJesu mina ngazi kumbe ukuthi iside engikulo ngendlela abakubeka ngakhona, uJesu wayengumprofethi. UJesu wayengasonkulunkulu. Abantu abasontayo right now, ama-Christians, they believe ukuthi uJesu ngunkulunkulu. Abantu bakholelwa ekuthini unkulunkulu ukhona. Yikho kulama-Muslim, kule mhlobo yonke leyo khona, bayakholwa ukuthi unkulunkulu ukhona, kodwa bakholwa kuJesu. Kodwa thina ngapho iside lethu le-Africa sabelieve ukuthi uJesu yinto eyi-one lo nkulunkulu. UJesu kasonkulunkulu, abantu ababekwazi khonokho. Ya understand. Eh. So thina ngitshela ukuthi thina ma ngesikhathi okhokho bethu bekhonza amadlozi, becela izulu, besiyendelele besiyacela izulu, izulu line. Kube babenza into e-wrong, uNkulunkulu onguyocontrol izulu wayezolinisa kanjani uma besenza into e-wrong? Abantu ababekwazi into e-right le-wrong. Abantu sebethethe iChristianity ngendlela e-wrong. Akusinto ezifanayo lezi. UJesu lo nkulunkulu yinto ezithiyeneyo, kodwa bona emasontweni bathumayeza ukuthi uJesu nguye unkulunkulu. Akusinto efanayo. I-Christianity iyodwa, unkulunkulu uyedwa. Just as much as ama-Muslim venje ami wodwa amangalo Jesu, kodwa at the end of the day baya kunkulunkulu. Uyangithola baba Duba into engitsho?
Yes, yakuthola kakhulu sibili-ke. Wothi-ke isikhathi sesingane sesidliwe ngumangoye, ngithi baba Mpostoli Dube, cela uvale khonapho, kodwa uvale ngamafitshane sibili.
Yeka ngicine ngokuthi mina uMadebe akakhulumi izwi. Thina nxa sikhuluma izwi eliphilayo, John chapter 1:1, ekuqaleni wayekhona uzwi, uzwi wayengunkulunkulu, uzwi wayekunkulunkulu, uzwi waba yinyama ngujesu kristu. Lo ungaya kukhorani yama-Muslims yona leyi akhuluma ngayo, iyarefer to Jesus Christ 25 times ikhorani. Lobi kubeka ngendlela ecatshileyo. I-Trinity yinto eyodwa, God the Father, God the Son, and God the Spirit. So yena ukhuluma indaba ayizwa ngabajuda. Abajuda bona labo yibo ababethela uJesu Kristu. So abakholwa entweni abayikholwayo babakholwe kiyo, njengoba iBhayibhile sithi Dube, odlayo makangamsoli ongadliyo, lo ngadliyo angamsoli odlayo. Abantu abakhonza uNkulunkulu mabamkhonze ngeqiniso, abakhonze emadlozini abo abaqhubeke ngamadlozi abo. Kodwa esibaziyo thina lapho esikhulele khona abasekho nemadlozini. Yona indlelele layikhulumayo yisemu ndlelele yabhonjwayo, yahanjiselwa amahovesi, yenziwani, yachithizwa, yaphihlizwa, iyabangwa, kayisena leadership. Everyone osekhezi ngu-leader wendlelele. So ake simeni kulokhu esikukholwayo, singasoli abanye, singakhethela abanye.
Mabhebhe ngamafitshane, ntombi endala, vala khonapho mama.
Into engayitsho ukuthi angisoli muntu baba uDube, angehluleli muntu, kodwa into engizwisa ubuhlungu yindlela iBhayibhili eselibulele ngayo i-Afrika.
Siyabonga kakhulu-ke, sithatha ithuba lele ukuthi sibonge unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ukhona ngale-ke e-Israel, yingcwadi kwezamasiko esintu. Sibonge njalo-ke u-Apostle Midian Dube ukhona ngale-ke e-Johannesburg kule South Africa. Oliver lesemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Lingakhuthwa ngezamasiko sonke isikhathi ngesonto. Sisanda ukumukela umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwembiko othi idamu leManyera selihlolwe ngomanjinela abathi umduli walo ungani lokho okuqinile. Ngakho-ke laba abantu kade betshelwe ukuthi basuke kuleyo ndawo sokumele behlale. Kubikwa njalo ukuthi kulelitshe inkalakatha eliwe entabeni izolo ebhikida laphidliza izindlu ezimbili. Okwamanje ke sesingena kwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sixoxa lutathela izindaba kobulawayo umnumzana Khulakhwashe Thakundwa nguye omunye wabatsha abasungula inkampani yona ebizwa ngokuthi Culture Mag Zimbabwe. Asambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngale nkampani yakhe.
I-Urban Culture yinkampani eqalwe ngomnyaka ka-2014. Umsebenzi wethu sikhanyela ezamasiko, ezemidlalo, nabayithi travel, yikho esikukhanyelayo kakhulu. Sisebenzela sikobulawayo kontuthi ziyathunqa, yidolobha esilithanda kakhulu. Ngakho umsebenzi wethu ukhanyele ngemisebenzi enziwa nabasithokozisayo abakubulawayo. Ngivumelana labo kakhulu ngoba imisebenzi wethu vele ukhanyele ukuthi siphusha abantu bakobulawayo sibafake ezingeni eliphezulu ngemisebenzi yabo ethokozisayo kakhulu.
Njengoba umsebenzi wenu unikeza uZulu ithuba lokufunda okunenge mayelana ngabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu ikakhulukazi abadabuka kobulawayo, lina njengenhlanganiso libona ngani lokhu kuyasiza na ngezikhalazo zabo? Ngoba iningi labantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu abadabuka kobulawayo bakhala ngokuthi babona ngani imisakazo enenge njalo amaphephandaba amanengi awathakazeleli imisebenzi yabo.
Umsebenzi wethu usutshintshe kakhulu indlela abantu ababala ngayo kumbe abayezwa ngayo imisebenzi yethu yakobulawayo. Ngoba khathesi abantu sebekwanisa ukuhamba ebulenjini bebale ngemisebenzi yakobulawayo bengamelelanga ukuzwa ngephephandaba kumbe ngomsakazo. Osokutshintshe kakhulu imbono lokuthi abantu bacabangani ngobulawayo. Umsebenzi wethu lo unceda kakhulu abezemidlalo ngoba uyenza bebonwe nguZulu.
Ngiyakuzwa khula. Nansi isikhathi esilindelwe ngabantu abaningi kobulawayo, isikhathi somncintiswano webulawayo Arts Awards sesiyafika. Likhangela ukuthi lizabe lisebenza ndawonye labo na ukuze likwazise uZulu okunenge mayelana ngalo mncintiswano.
Njengabantu abaseke since ukuqalisa kwamabulawayo Arts Awards ngo-2017, inyaka ngeminyaka siyama ukuthi sincedise abaqoqi bama awards lawo. Ngoba abantu baye befuna ukuza ukuthi kwenzakalani njalo njani. So thina umsebenzi esiwenzayo ukubona ukuthi siyanika abantu amazwi abawafunayo. Lokuthi njengokuthi thina lathi eminyakeni le mpilo edluleyo sikwanisile ukuyina leyibulawayo Arts Awards, and sokusifake endleleni yokuthi abantu lathi sebekhona ukusazi ukuthi hawu kule Urban Culture. And lokho kusincedise kakhulu, and lathi siyabancedisa ukwenza ukuthi befike kuZulu, befinyelele ebantwini wakobulawayo, befinyelele ebantwini abasemagundini amanye omhlaba.
Umbuzo wabo ugcina ke khula, kukhona okunye elikwenzayo na ngaphandle kokubhala ama-articles okwazisa uZulu mayelana ngemisebenzi yabantu abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu?
Siyenza ama-ID social media management, lapho esincedisa amankampani angakwanisa ukuthi bezimanejele ama-accounts abo abo-Twitter, o-Facebook, o-Instagram. So siyenza i-social media management, siyenza i-public relations for ama-artists lokubabhalela ama-press statements nxa kuyukuthi abayanelisi ukuthi bezenzile, kodwa thina siyakwanisa ukuwuthatha umsebenzi lowo siwuyenze ube ngowethu.
Mnumzana, nxa abantu befisa ukulithinta kumele bayephi?
Nxa besithinta bangasithinta kunumber ezithi 0776 406 019, kumbe bangafaka i-email ku-marketing@urbanculture.com.
Nangumnumzana uKhulakhwashe Thakundwa, siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Mthwakazi omuhle kwanele kwalamuhla. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwabatsha, uhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Zimbabwe omuhle, libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Kwamanje ke soke isikhathi sezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu, ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo ovela kuPaul ekhuthaza ibandla laseFilipi. KwabaseFilipi chapter ka 1 ngiqala kuverse ka 3 ngisiya kuverse ka 6. Uyaloba lapho uPaul uthi yena, ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke. La ngezikhathi zonke ekulikhulekeleni kwami konke ngikhuleka ngokuthokoza ngokuhlanganelana lani evangelini kusukela esukwini lokuqala kuze kube kathesi. Ngilethemba yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukuba sicabange ukuthi ngesikhathi esiningi kuba lula ukuthi sifune ukuyekela, sifuna ukuthi sithi sesehlulekile ngenxa yokuthi nxa siphakathi komhlaba singena phakathi kwengxika eziningi, singena phakathi kwezikhathi zokuhlukuluzeka, kwezinye isikhathi singena phakathi kwesikhathi lapho okukhanya ngani into esiyenzayo isiyehlule. Abanye ngesikhathi esiningi ngiyangizwa abantu sebebuza ukuthi kambe uNkulunkulu yenu uyabe ngaphi nxa kusenzakala into enje, kumbe uNkulunkulu senjile wanjiya ngingedwa. Imbuzo ebakhona empilweni ngenxa yokuthi siyabe sesihlangane lezinto ezimelana nokukholwa kwethu, lezinto ezimelana nokuthi sicine ingqondo yethu isithikaza isibona ngani uThixo kalandaba lathi. Ngakho ke nxa kunjalo kuba lula kwezinye isikhathi ukuthi umuntu ethi asokwehlule ungcono andlengekele. Ikanti lapho uPaul uyasikhuthaza uthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Kuthi ukuthi nxa sinanzelela thina khonoko sihlangana lezikhathi lapho esifuna ukuthi sekethise kumbe sidaso kwehlule, singacabanga lombhalo ukuthi lo owaqalisa umsebenzi uza kuphelelisa. Kuthi ukuthi linto oyenzayo, lumtshado ophakathi kwawo, lumsebenzi owenzayo owenkosi, lokho kwenzayo phakathi kwabantu, kumbe isikolo okiso osiwasiqalisayo, kumbe ibhizimisi osiwayiqalisayo, kumbe ngabantwana obakhulisayo owabaphiwa inkosi. Kutho ukuthi akumelanga ugcine wena usithi sokwehlule ngenxa yokuthi ukhona owaqalisa zonke lezo zinto. Umuntu oqalisa zonke lezo zinto nguye njalo ozaziphetha ngendlela enhle. UNkulunkulu usemsebenzini, uyasebenza phakathi kwempilo zethu. Singabe singamboni kodwa isandla sakhe siyasebenza. Yikho uPaul wathi lobela kwabaseFilipi wabakhuthaza ngakhonoko ebatshela ukuthi nanzelelani ukuthi kungabe liphakathi kwezikhathi ezinzima kodwa ke lo owaqalisa umsebenzi uza kuphutshisa. Sonke isimo esingena kiso uNkulunkulu uzasiphelelisa. Njalo usemsebenzini, uyasebenza elungisa ukuba yonke into isebenzele ebuhleni empilweni zethu. Kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungumuntu oqedisa into yena ayiqalisayo. Akulanto eqaliswa uNkulunkulu ephelele emoyeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza baba sithandazela abagulayo, abachumayela ivangeli, abaphakathi kwemtshado. Nkulunkulu sesithandazela ukuba kuphutshiseke yonke into ezwa ngabantu abakho ezigabeni ezehlukeneyo, ezintweni ezehlukeneyo, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, inkosi ikubusise. Weze midlalo iqembu lesizwe lenguqu ele Warriors linqobe ele Congo Brazzaville 2-0 emdlalweni we Africa Cup of Nations odlalelwe eHarare namuhla. Iqembu leli selingene kumncintiswano wama finals wenkezo ye Africa Cup of Nations. Ukuze sizwe okunengi ngomdlalo lo wesibaya se Group G, sixoxele lengcwadi kwezemidlalo kuMozi Hadebe.
Iqembu leZimbabwe njengoba lisazi bekumele ukubana linqobe namhlanje lapho belidlala khona le Congo Brazzaville, belidinga ukubana liyenelise ukubana linqobe kumbe lidraw ukuze liphumelele liye phambili. Ngakho ke liyenelisile ukubana linqobe nge-2-0 lapho kuhlohle khona uKama Billiard kanye lo Knowledge Musona, okusho ukubana iqembu leZimbabwe selizadlulela phambili liye khona ku-Nations Cup e-Egypt.
Nxa usubona ke igroup le ikadime njani wena nxa ungacazulela abantu nje?
Bekuyigroup ebingathi ama-Warriors avele ayenza kakuhle kule igroup, kodwa basuke bakuyekethisa sokusiya ekugcineni. Bekumele ukuthi ngabe yigroup abavela baqedelana ngayo kudala kokuthi namhlanje bese kumele ukubona sibe sesifaka abafana abancane esikhangelele ukubana yibo abazabe bedlala kuqembu leZimbabwe. Sibona ukuthi yibapha abafana esingabasebenzisa, kodwa ke sasuka sakwenza kwaba lukhuni esaze samelela ilanga lokugcina elalamhlanje. Nosananzelela ukubana bekulabo DRC kuyona le igroup iZimbabwe ebikhona, kodwa ke yona iDRC iqeda ke ingunumber 2 okutsho ukubana layo iyahamba ke khonapho e-Nations Cup. Kodwa engathi ngamafitshane bekuyigroup iZimbabwe yayiqalise kakuhle, ekugcineni yasiyekethisa ngokuyizinto nje okuncane okuzamela ukubana iZimbabwe ibe ikulungisa ma ilungiselela ukuya e-Egypt.
Wathini-ke ngokukhwalifaya kweZimbabwe kodwa?
Uma singalungiselela kakuhle singaba lethuba lokubana sibamangalise abaningi khona le.
Utsho ngani khonokho?
Sesigcwele abafana abangadlali kwelele Zimbabwe kuphela, sesilabafana abaningi abadlala ngaphandle kwele Zimbabwe, basuka bethole ulwazi olutshiyeneyo uma bekhona ngale ngaphandle. Kodwa into esiqakathekile yokubana laba abafana sibahlanganisa njani ukuze bebe liqembu elikhipha into enhle. Uma singathola nje iformula yokubahlanganisa, silakho ukubana simangalise abantu abaningi.
Ongabisele emuvele eZimbabwe kuyini?
Esikhathini esiningi ngamalungiselelo, amalungiselelo wethu ayandise ukubana esikhathini aphanjaniswe yimali.
UMuzi Hadebe ingcwethi kwezemidlalo sixoxe laye ekobulawayo kule mbiko ethi kulomunye obhubhe kungakadlalwa umdlalo lo. Asinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Selake inhlanhla iqembu lama-Warriors singakehlukani ukuthi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. abantu abahlala duzane ledamu elikhulu eManikeland kade baziswe ukuthi basuke, kodwa ke kuthiwa bengasasuki. Abafundisi balungiselela ukuya eManikeland lapho kulabantu abaningi ababulewe lizwi lesiphepho iCyclone Idai. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalelisayo onke isitudio.